Umlando uqhamuke ngemva kokuthi izikhulumi zithi ibandla lezanu PF alilalutho elilukholwayo litshintshantshintsha minyaka yonke lidinga lokhu okungalisebenzela okuyikho osekubulele inotho yelizwe. Ngemva kokuthi omunye ongenela umhlangano athi amabandla aphikisayo wathanda abamhlophe, esinye sezikhulumi uDr. Gordon Moyo we-MDC Renewal Team uthi bayafana lebandla lezanu PF lona eliluma liphozisa nanku lasebenzelana labamhlophe ngesikhathi kukuhle kilo. Umoyo uthi minyaka yonke izanu PF iyaguqula lokhu ekumeleyo inike izizathu ezithiyeneyo ukuthi kungani ingaguquli impilo zabantu ithi ngumhlabathi osezandleni zabelungu. Kusasa kube izijeziso zenotho zelizwe ezivela kumazwe yasentshonalanga, kwelizayo kube yilokhu lalokhu ya lona iqiniso kuyukuthi vele alenelisi ukukhokhela ilizwe. Evumelana lezinye izikhulumi, abamnumzana Moses Mzilandlovu we-MDC ekhokhelwa nguWelshman Ncube, uJoel Gabuza we-MDC kaMorgan Tswangirai kanye loJacob Dube owezaphu, uDr. Moyo uthi udubo lwelizwe leli alusinotho yelizwe kodwa ikuswela inkokheli kwezombangazwe ezilolwazi lokuthi ilizwe libuswa njani, kubekwe zinqumo bani njalo kuqakathekiswe ziphi inhlangothi ukuze kube le nqubela phambili. Umhlangano lo ubuqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Agenda ibambanele Crisis Coalition in Zimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le, umnumzana Meli Dube, uthi bebenxusile ilunga lebandla lezanu PF ukuza khuluma kulomhlangano, kodwa akubuyanga muntu, weza abasekeli kuphela. Lanxa bedinga ukuvusa umsindo, uthi kabasoze bekele unika uZulu ithuba lokuqhoba ithambo endawonye lenkokheli ezijiyeneyo ngenxa yabantu abalutshwane abangenelisi ukuhlonipha imbono yabanye. Uveze njalo ukukhathazeka ngokuthula kwamapholisa abekulo umhlangano, esithi isikhathi sonke bedinga imvumo yokuphatha imihlangano, amapholisa athi ayenzela ukuthi abe khona afake ukuthula lapho kuqhamuka umsindo. Ongenela umhlangano, umnumzana Dingumuzi Mdlongwa, uthi amabandla aphikisayo ajikelana inyoka iphila, ethi udubo libandla lezanu PF, kodwa lawo kumele avume amaphutha awo. Wethese inkokheli lezi zamabandla aphikisayo umlando wokuthi zithanda ukuzinakekela zona zodwa zingakhathali ngoZulu lenotho yelizwe, nangu zangena kuhulumende womanyano zadla zakhohlwa ukuthi ikusasa iyabekelwa. Uqhubeke esithi kuqamqamuka kwamabandla la kutshengisa ukuthi yiwo angazimiselanga ukusebenzela uZulu, kungakho kangathwalisi umlando wonke kubandla lezanu PF.
Nxa senza imhlangano enjengale bayasitshela ukuthi umthetho udinga ukuthi sibanotifye kumbe sibazise ukuthi silomhlangano. Ekubaziseni kwethu bathi senzela ukuthi nxa kungaba lohlupho basincedise ekuthini umhlangano wethu uye phambili kumbe uqhubekele phambili. Bebekhona, bebebukele kusenzakala, abathathanga nyathela, sibabonile bezihlalele behleka abanye bekholisa beqakeza. Okusenza sicine sesicabanga ukuthi hayi kuthi ukuthi le into abayichoyo leyo ukuthi kumele sibe sibatshela ngemhlangano yethu kungabe kusenziwa nje kulizaba nje kungelanto abangayenza ngayo.
Umhlangano lo ubujonge ukucazulula insindaba phenduli yokuswelakala kwenqubela phambili kuleli ngaphansi kwesihloko esithi Hope or Doom, the State of the Economy, Politics and the Future of Zimbabwe. Omunye obenxuswe ukuzaba isikhulumi ongasafikanga ngumnumzana Jabulani Sibanda, owake wakhokhela labo abalwa impiyo mbangazwe engakaxothwa kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingunothando Sibanda.